Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lama-by-elections olwedluleyo ukhomba ukuthi abantu sebekhathele ngebandla elibusayo le-ZANU-PF, kungakho bazayibhuqa kukhetho lomnyaka ozayo.
Khathesi angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela nganye bayasebenzisa iRand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa iUS dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi. That's not a country.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwentengo yokudla ezitolo kuhlangene lesivuno esiphansi sokudale ukuthi uMangoyi alale eziko.
Ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kuliwani vele kasikwazi. Usukuphambaniseke nje lekhanda nga ungazama ukufaka engqondweni kakhulu. Ongawuthi abantu bazabulawa yindlala sikile, bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kade ngathi yasiza siza abanye silesikhathi ngakazibe khona.
Intatheli izindaba zeNewsday ezibalisa uBlessed Mhlanga loChengeto Chile zibotshiwe ngamapholisa eChitungweza namuhla lapho obekuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuona lo umsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo kukhomba ukuthi abantu sebediniwe ngebandla elibusayo le-ZANU-PF, kungakho bazayibhuqa kukhetho lomnyaka ozayo. UMnumzana Chamisa okhulumela amazwi eGwanda namuhla emhlanganweni wokuthakazelela ukunqoba kowayengumeya weGwanda, uMnumzana Justin Majale, kukhetho olwedluleyo olwama-by-elections. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma esenkundleni ephelandaba lamhlanje emini, uMnumzana Chamisa uthela nxa ibandla lakhe lisanda kubunjwa, indlela eliqhube ngayo ukhetho iyathembisa ukuthi iyeza inkululeko kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo.
But hayi umnangagwa uyasaba
na. Umnangagwa sayikhuquza inzwisa yona leyo.
That next year, come no Makanjan, come what? Asfuni Dot, we are going to win in this country. Do you think it's a no Makanjan when we have all these resources but we have nothing to show for it? Umbakweni, Ufile, nothing is there. No love, no roads, no infrastructure, no education, no money, nothing to show that we have liberated our country.
Wethese uhulumende umlando wokubhidliza umnotho kuleli esithi ibandla lakhe lingangena embusweni lizaqeda indubo ezibhekanelo Zulu.
Aliyakula kathesa angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela nganye bayasebenzisa iRand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa iUS dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi, abanye bayasebenzisa inkukhu. So when you go into a shop, the shop five different prices. Inkukhu price, imbuzi price, US dollar price, RTGS price, invocation price, rand price, pula price. That's not a country.
Ukansila kaWard 7, uMnumzana Justin Majalo osanda ukhethwa, uthi uzaqhubekela phambili eyisithunywa sezakhamizi zeGwanda.
Nxa abantu bengethesa umlando lo, lami ngilo mlando ukuthi ngihloniphe ivoti yabo, ngilo mlando ukuthi ngihloniphe konke esikubophileyo, ngifeze konke esikukhulumilelwa abantu bakaWard 7.
UMnumzana Washman Ncube ongumsekeli kamkhokheli we-CCC uthi ibandla le-ZANU-PF lizamile ukubhidliza ibandla labo kodwa lehluleka.
Ijaha leli likhaliphile labona phambili le okungabona amanye amahlo ababulali labanamasela lawana abantshontsha bantshontsha izimali baze bantshontshe lamabizo amanye amaphati wabona ukuthi hayi salanini lamabizo lawo elwatshontshileyo kodwa abantu bezimbabwe lingeke labantshontsha balami njengoTshamisa.
Unkosikazi Thokozani Khuphe oke wahlamukela umnumzana Tsamisa ngomunye walabo abakade bekhona emhlanganweni weGwanda. Uthe ngakho ngcono ngaba ngumongameli welizwe ngaphandle kukamnumzana Tsamisa.
UPresident Tsamisa nguye kuphela ozalinika imisebenzi, nguye kuphela ozalinika ukudla ezindlini zenu, nguye kuphela ozalinika impilo enhle. Come 2023 uPresident Tsamisa kumele kambe State House asinike inguquko angena ujaha
umnumzana Godfrey Masuku ongumfo wabo eqhawe lesizwe. Umnumzana Lucas Masuku uthi ubekubandla lezana uPF kodwa selifulathele ngoba kungekho elikwenzayo.
Ngiyabonga kwanjo muhle sengingani kwanjo muhle from Zanu PF fana ngangene izikuba ibe khona abatana bayesikolo abadlakha emsebenzini Tsamisa waye.
Umnumzana Tsamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayibhalisela ukuvota ngobuningi aphinde ayevota mhlawelanga ukuze ibandla lezanu PF lingathola amathuba okuqilibezela kukhetho. Ibandla lezanu PF lona lihlezi lisithi linenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni wabatsha bebandla lezanu PF osanda kukhuthwa eHarare, umkhekheli walo umnumzana Emerson Nangagwa uthe usola abasebenzi lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Nimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intatheli zindaba zeNewsday ezibalisa uBlessed Mhlanga loChengeto Chile zibotshiwe ngamapholisa namhla eChitungwiza lapho obekuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections. Igqwetha elibamelayo umnumzana Tapiwa Mucheneripi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela ababili laba basenkambeni yamapholisa eSt Mary's kodwa akukacaci ukuthi betheswa cala bani. Amapholisa aphinde axwayisa ummeli wezengeza West edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala owebandla le-CCC ukuthi engalokothi afike ezitishini zokuvotela eChitungwiza lapho bekuqhutshwa lolu khetho namhla. Ukhetho lolu luqhutshwe njalo eKariba leMutare. Abasakhulayo abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi bakhethe abakhokheli abalohlonzi kukhetho oluzayo abazathuthukisa umnotho welizwe. Lokhu kuza ngemva kokuba abasakhulayo bebandla leZANU-PF besanda ukutshayela umkhokheli webandla labo umongameli Emerson Mnangagwa ihlombe ngokubusa kwakhe kanye lokukhuthaza intsha elizweni ukuthi imvotele. Wodwa umkhokheli wogatsha lwabatsha wobulawayo kubandla le-CCC umnumzana Tinashe Kambarami uthi umnotho welizwe uyabhidlika njalo kudingakala ubukhokheli obungelankohlakalo.
Kulento ezingcono okumele sibe sizi-addressa njengelizwe, indaba ye-transport ngengakutshela ukuthi yizo ezinye zezinto esikhangelela ukuthi abantu bebe impilo kahle. Ama-school fees abantu bahambe ezikolo, imbhadalo ezibhadalwa abantwana besikolo, abazali bayehluleka uku-afforda ama-school fees. Yizo ezinye zezinto eziqakathekileyo ezokuthi abontanga bezanu-PF nxa babezama ukuthi bekhulumisane nomongameli wabo uEmmanuel Mnangagwa, yizo ezinye zezinto abekumele beke behamba besiyambonisa ukuthi president sokulo hlupho lolu lalolu singakulungisisa njani. Kodwa akukho okunye abakwaziyo, abakwaziyo ngokudlakela, abakwaziyo ngokuthi i-CCC siyenze lokhu bona kodwa bayeyibo abasemahofisini labangena ngenkani bakhona kodwa akulanto abayenzileyo. kuze kufike lesi sikhathi sisefika kwamanye ama elections ama situations abantu asisiba worse akula ntuthu kwesingayikhangelela kuzana uPF ngoba iminyaka yengu 5 yonke bebelayo besenza umathanda betshontsha izimali abantu bedubeka
mina njengavacha bebandla lesi libone ngani kuyini okungaqeda uhlupho oluselizweni kwezomnotho la kwezombusazo
thina njengabatsha abaku-CCC kulula kakhulu ama-policies wethu esiwafakileyo la ku-manifesto zethu nje I think like labona liyananzelela umongameli wethu sisenza ama-rallies before sisiya kukhetho olama-by-elections mhla ka 26 March upresident ubehamba nje ekufaka okusegcekeni ukuthi thina nxa singena kuhulumende into zokuqala kumele sizilungisise abantu bethole imisebenzi ama-party deployees esiyabe sibahambisile ukuthi bekhokhela abantu kumaparlamenti lama-councillors kumele bephenduke ebantwini ngoba bakhokhela abantu bebekwazi ukuthi ikuyini okwenziwa ngu-councillor ikuyini okwenziwa ngu-MP ukuthi kube lentuthuko eZimbabwe kumele kukhitshwe amasela wonke atshontshayo atshontshe izimali yi-situation yokuthi ama-problems silawo njengabantwana beZimbabwe abangelwa yi-corruption eyokuthi izimali azihanjiswa kuhle izimali ziyatshontshwa zisetshenziswa ngama-individuals bebenefita behambisa abantwana bezikolo kwamanye amazwe thina abantwana bethu babelapha eZimbabwe beduveka singelayo nemali ekwanayo ukuthi sibahambise ezikolo ungahamba kathesi ezibhedlela akula mithi imigwaqo ifile akula manzi amagetsi ayahamba i-transport ngeke ngakhuluma ngayo abantu bayagada amabhasi beze bemelele kuze kuyefika ebusuku becine bebanjwe inkunzi abantu liyabona ukuthi lama-accidents abamaningi konke lokhu asizo zinto esingazikhangelela ebantwini akade bebusa sebele 40 years besembusweni belokhu bebuya bebuyele ebantwini besithi besicela lisivote lisizalenzela lokhu abantu beZimbabwe badiniwe abantu beZimbabwe sebekhathele bayakwazi ukuziphatha kahle liyananzelela ukuthi especially kobulawayo lapha ngingakade lilandela i-voter registration siregister kakhulu abaningi ama-youth abayibo abakwaziyo ukuthi ikusasa labo bafunani ikusasa labo liyangaphi sebekhathele abantwana ngokukhokhelwa ngabadala abadala laba sekumele beyihlale emaplazini begcime iy'nkomo zabo khona ngale engingakukhuthaza even labontanga ukuthi ngo-2023 umuntu wonke kasukume esiyavota liyananzelela even laseGoli umfowethu Elvis Nyathi wabulawa eGoli ngale babulawa everyday eGoli ngale abantu abasafunakali and iningi lethu lihambile lihlale eGoli khona ngale so into eqakathekileyo ispecialist siya ku-2023 ukuthi asisukume nini ngobuningi bethu sonke njengama-youth badala bonke liyakwazi ukuthi impilo inzima eZimbabwe siyevota
Lo mnumzana Tinashe Kambarami umkhokheli wogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le-CCC esixoxelayo ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fubembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwentengo yokudla ezitolo kuhlangene lesifuno esiphansi sokudale ukuthi uMangoyi alale eziko. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu oxoxela umsakazo weStudio 7 uthi impahla ezibalisa impuphu, amafutha okuphekisa kanye lethukela kazibambeke ezitolo osekutheningi lezakhamizi lihlaselwe yindlala. Isaka lempuphu i-50 kg ebelibiza amadola emelika alithumi lasiyagalombili $18 kumaviki amabili edlulileyo selibiza amadola angamathumi amathathu $30 ezitolo eziningi zemaphandleni osekutheningi labantu lingasenelisi ukulithenga. Unkosikazi Saziso Khumalo evokole insiza uthi intengo yempahla esikhuphuka mihla ngemihla okukhomba ukuwa kwamandla emali yakuleli.
Ukukhwela kwezinto kuyasethusa kakhulu khona lokho kuyimali esiyabe silakho sibonile intengo yezinto ukuthi inganani sithi siyafika sifice sokutshintshile kuyasethusa kakhulu ngoba izinto zikhwela ngeviki ngeviki le mali yakhona singelayo emuva lesasikwazi ukuthi izinto zikhwela enxa ngemva kwenyanga ezimbili khathesi obuzima bakhona yikho lokhu ukuthi zikhwela kokuphela zikhwela nsuku zonke
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esihlikwe eMatshetsheni eKwana North uthi isimo abakuso sibi kakhulu.
Intengo yempahla iyakhwela ukusa lokusa kwamalanga, ikakhulu okubalisela amafutha okupheka kanye lempuphu, kanti kho kumele siphile ngakho. Okusuka kube nzima ukuthi kanti siqalisela ngaphi sisiya ngaphi, ngoba le masimini asange sathola lutho. Ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kudliwani vele kasikwazi. Usukuphambaniseke nje lekhanda nxa ungazama ukufaka engqondweni kakhulu. Ongawuthi abantu bazabulawa yindlala sibili, bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kadingathi yasiza siza abanye silesikhathi ingakazibe khona.
Unkosikazi Matilda Dube laye oyisakhamuzi sakogodlwayo uthi abantu bayaludinga uncedo lokudla.
Impilo yabantu imbi ngoba impuphu yiyo into edliwa ngabantu daily. So ayikho into yakhona echipileyo eqondana lekhitshi. Abantu baphile kanzima emasimini, vele akuzange kube lalutho ngitsho ngamahlanga aziphephukelayo. Lapho siyacela sibili, siyacela ukuthi uhulumende ngawe uyangenela ngoba kungaba nezidumbu ezigabeni.
Umqondisi wenhlanganiso lelamalungelo wesifazana lamantombazana unkosikazi Sethekele Jabangu uthi ezinye izakhamizi seziqalile ukuthengisa izifuyo ukuze sithengwe kokudla.
Njengabantu basemaphandleni sinodubo kakhulu, njengoba emasimini wethu kungaphumanga kahle sibhekane nodubo olukhulu kakhulu. Sizithola sesithengisa izifuyo zethu ukuze sikwazi ukuthi sithole imali. Nakhona sesisabela ukuthi ngoba emasimini singaphumanga kahle kusokungenzeka futhi lokho kweminyaka le edluleyo esafelwa khona izifuyo kuphinde kusiphinde. So sesize sibona kungcono ukuthi ukwazi ukuthengisa izifuyo zakho, ukwazi uhambe uyothenga ukudla lize ekhaya lizokudla labantwana.
Umphathi Ntambo wezokulima njalo ebona ngezentuthuko emaphandleni uMnumzana Anxious Masuka ubikele idalela ekhabhinethi kule viki ukuthi isivuno salonyaka siza kwehla ngesilinganiso samathuma amane lantathu ekhulwini i-43% ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenja lohulumende useyazisa abalimi ukuthi bahambise isivuno sabo kusiphala selizwe ese-Grain Marketing Board i-GMB phakathi kwamaviki amabili ngemva kokuvuna. Kombiko wethu lwe-GMB ekupheleni kwenyanga edlulileyo, abalimi bomumba, indumba kanye lengqoloyi kuzamele bahambise sonke isivuno sabo e-GMB kuthi labo abazafuna ukusala lokokudla bephiwe imvumo yisiphala sesizwe. Inhlanganiso ezisiza uzulu ngokudla ezigoqela iWorld Food Program zithi abantu abafika phose ezigidi ezinhlanu 5 million bazafuna uncedo lokudla kulandela unganikuhle kwezulu okudale isivuno esiphansi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zeUkraine sezixwayise abahlali bakulelo lizwe ukuthi impi ephakathi walo lele Russia ilakho ukukhuphuka ifike ezingeni elibi kuyona le impela viki. Kulungiselelwa ilanga le-Victory Day ele-Russia ngomvulo elinanza iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa iSoviet yanqoba ele-Nazi Germany. Ngobhubhe abantu abangamachumi amabili lambili okugoqela umntwana kulandela ukudubuka okubangelwe umlilo wegasi ewoteleni eHavana ePecuba. Abacisha umlilo labahlenga abantu basebenze ubusuku bonke ukukhupha izidumbu ebezigqitshelwe ngemva kokudilika kwaliwetela. Ngengilitshiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
lingani litshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi uBusibhebhe olwela ilungelo labesifazane sihlaziya udaba lwetransport okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kaGande ngokungamukela ehlelweni
ngaphandle kokuthi uhulumende avumele imichova inqe engabhalisanga kuZupco ukuthi isebenze kuyini okunye obona kumele kulungiswe
ngibona ngani uhulumende wethu eminyakeni nje siyaphambili wehlulekile ukuthi athuthukise isector yona le e-transport singakhangela sibila emuva i-transport sector yethu ilokho iguquka ingani ibangcono siqala khonapho kwaqala kulamazupco akudala ayehamba ngesikhathi esenela ukuthi adobhe abantu ngamalokithi beyakhile ama-bus stop kwasekukhanya ukuthi hhayi amazupco kawaseneli kwaphuma kwangena ama-404 lawo achovisa eminyaka embalwanyana kwaphuma kwangena amakhombi senxa sesikhangela-ke amanye amazwe even yona i-South Africa yiyo ebesikopa kiyo indlela eyenza ngayo iindaba ze-transport isithile siqalisa ukuphuma kwezamakhombi singena kubo-Gautrain singena kuma-metro city buses sesibuyela njalo kuzupcolwane samthile emuva kulokuthi ngabe lathi sesifakani a city or a metro city kind of bus system esuka ngesikhathi ifike ngesikhathi njalo sikwazi ukuthi khona abagada lawo mabhasi ba-protected njani bathenga itikiti njani isitimela uhulumende asipha sona ngesidala esika-Smith esika-Rhodesia esichiya abantu khatshana nxa usiyagada khona kumele uhambe no less than 3 kilometers ukuze ugade njalo uphinde uyehlele khatshana ufike emsebenzini usukhathele kukanti umhlaba usuhamba ngama-fast bullet trains ama-underground ground trains and so forth so engingakutsho nje ukuthi uhulumende wethu ngani ucabange buyela emuva
sike sabona imifanekiso ebulenjini lapha ethengisa omunye umama donswa ehudulwa ngamadoda ukuthi angene ebhasini nxa ukhangele isehlakalo esinjalo ungathini wena
ubuhlungu okubhekane labo mama kodwa bengayisibo bodwa aba-vulnerable ababhekane lobunzima lobo indaba oyidescribe-ayo iyaqhubeka isenzakala kakhulu ngoba ba-desperate ukuthi bagade bayefika emzini yabo beyogcina izimuli zabo kodwa mbuye ngicabangele abantwana abancane ikakhulu abangamankazana ngicabangele abagogekileyo abahamba ngama-wheelchair abangaboniyo emehlweni ngicabangele abagugileyo ababehamba mhlawumbe ezibhedlela kumbe bevela dinga into ezitshetshene edolobheni ukuthi nxa belayina laphana belayinela uZupco for 5 hours umuntu omdala ulayina kuze kube nini umama lo esimbonileyo ungokuncane kwakhona kukhulu kakhulu ubuhlungu obenzakalayo ku-transport system lay e-introduce nguhulumende yena uthi uyasisiza kanti hhayi usefake umama engcupheni enkalakatha kakhulu ngoba khathesi umama enalwana uvela donswa ngabobaba bemngenisa ebhasini sebembambe bambamba umzimba wonke nxa esehla ibhasi leyo izikhathi eziningi usehla sokumnyama uyehlela khatshana ngoba phela izupco kayingeni phakathi emayadini njengalokho kwakusenziwa yimchova yethu nxa esehla khonapho ulakho ukuhlangana le ngozi yezigebenga ezingambamba zimdlwengule ngakho-ke kubuhlungu abantu ababhekana lakho ngenxa yomthetho lo ungacabangisisanga kuhle nguhulumende wethu
sike sezwa uhulumende esithi kulamabhasi asebuyile elizweni ubona ungani kuyini okwenzakalayo njengoba sizwa abantu besithi amabhasi la awabonakali
sikwazi ukuthi kukaningi uhulumende sithi sebenze okuthile kodwa kungafinyelele ebantwini kutho ukuthi kukhona okukapulayo khona ngale ezingeni lamandla ye amabhasi siwabonile ku-TV amahla amhlophe sibone futhi amakhulu lamakhulu awo kuthiwa asefikile kodwa engakutshela khona ukuthi ungabuya ezitaladini zakobulawayo asoze uwabone bhodabhoda khuluma kanje ungahamba e-Papa Fields bayakutshela ukuthi kabala bhasi ungahamba endaweni ezifana labo Burnside Hillside Matopos Road kabala mabhasi bona laba abangela mabhasi yibo abagcina sebegada ama-private cars okuthiwa imshikashika ebagcina sebegada wona leyo mchovo uhulumende athi kayifuni manje-ke nxa amabhasi lawa ayabesponsa wona ezindabeni kunyuzi ephinde engawafaki ebantwini uthi bahambe ngani abantu benkosi lathi esilezimota ngenxa yokuqansa kwefueli asenelisi ukuthi khona sihlale sithelile leyo fueli lathi sesidinga leyo public transport ngasoli. Ngakho ke ngathi hayi ukukhona ubugwelegwele obukhona kuhulumende, mele basenzele i-audit basiphumele egcekeni ukuthi amabhasi abuye mangaki, angaphi lawo mabhasi, asebenza njani, njalo ohamba ama-routes wapi, ngoba eqinisweni thina kasiwaboni esebenza abantu.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli ngaleli thuba eliphiweyo. Siyakhuleka ukuthi uhulumende wethu asizwe, asizwele, alungise lo monakalo we-transport yelizwe lethu.
Lo-ke bekungunkosikazi Busi Bhebhe olwela ilungelo labesifazane. Bebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Ndlovu Akbetoroka, ingcwethi kwezokulima njalo elilunga lenhlanganiso yebulawayo Global Consortium. Usichasisela ngohlelo abalalo olokufundisa abantu ngokufuya imbuzi kanye lomhlangano ozayo.
Ngisifiso, Sifiso Ndlovu Akbetoroka. Mhlaka 25 May nge-Africa Day, siyabe sile conference emayelana lokufuya imbuzi. Kunxuswa abantu bonke, obaba, omama, abatsha, esithi ngama youth abasanda ukuqeda isikolo, abakhangelela ukuthi kambe kuyini abangakwenza ngempilo zabo. Ulendleko ezithize ukubana umuntu abe yingxenye yawo. Ekufundeni lokho kule mali emele zikhitshwe. Yikho okunye engifisayo ukuthi ngicele labo abenelisayo ukuthi mhlawumbe babhadalele izihlobo, ikakhulu ama youth abangenelisiyo mhlawumbe ukukhipha izimali, babasponsor babuye kulo umhlangano ukubana bazofunda mayelana nokugcina imbuzi, ukufuya imbuzi. Zibonakala ingani yizo eziphatha kuhle umzimba ukwedlula inyama yenkomo. Njalo siyakhuthaza ukuthi abantu babuye ngobuningi babo, ngoba kwesikhathi kunzima ukuthi wenze ibusiness uwedwa, kukanti lingaqoqana libambane, asithi libumbe kumbe i-cooperative kumbe i-trust kumbe i-business, kuyasebenze. Yikho okwenziwa inhlanganiso yethu leyi okuthiwa yibulawayo Global Consortium. Yiyo ebumbe i-conference leyi. Ibulawayo Global Consortium yona iyi-business erejistwe e-UK. Injongo yayo yikukhuthaza abantu abahlala emazweni loba kungaphi, eCanada, eAmerica, eUK, Australia. Ikhampani le incedisa labo bantu abahlala emazweni abalesifiso lothando lokufuya ekhaya. Yikho ke thina esisekhaya yithi esigcina izifuyo zalawo ama-investors ahlala emazweni.
Umhlangano lo uzabaphathisa ngani abantu, njalo ngobani abanxuswayo?
Abatsha bazathola ukufunda okutsha. Abasebevele sebeqalisile bengama-breeders be-experience bazathola ukugcwalisela lokhu abavele bekwazi, njalo labo bazashare kumbe bafundise abanye abafuna ukuqala lolu hlelo lokufuya imbuzi. Kungapheleli khonapha ku-conference okokuthi you know enyangeni ezintathu umnyaka stop amafoni azibani ngahlangana lawe ku-conference laphana wathi uyathengisa imbuzi, hayi sengithole kuyiploti kwami, ngathola yini ezingu-10, ngathola yini ezingu-20, njalo njalo.
Abesifazana-ke liyabaphathisa njalo baphatheka yini kule imhlangano?
Omama labo balazo inhlelo zabo esibabekele zona, mhla we Pan African Women's Day, kodwa mhla we Africa Day sibiza wonke umuntu, obaba labo mama. Kodwa mama sizabe silayo eyabo i-special edition mhla we Pan African Women's Day.
Kulabo abafuna ukuphatheka kunhlelo zenu,
yeah, inumber ngu 0775 36 99 10 0775 36 99 10. Ku social media sikhona ku Facebook, la ku Instagram, Bulawayo Global Consortium, kule Facebook page, sile website njalo okuthiwa Bulawayo Global Consortium. Ibulembe Farm bengasidinga kule Facebook page yeKulembe Farm njalo sikhona la ku Facebook. Yonke information ye conference iyabi khona kuma platforms wona lawa. Abanye nje bengasikhangela futhi kule yini platform okuthiwa yi No Place Like Home. Mathebelele returnees eku Facebook. No Place Like Home. Mathebelele returnees lakho siyabe siposta khona. Sifaka information ye conference yona.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sifiso Akbetorokwa uMandlovu esixoxelayo ekobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo kukhomba ukuthi abantu sebediniwe ngebandla elibusayo leZANU-PF, kungakho bazayibhoqa kukhetho lomnyaka ozayo. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa.